Naku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 4 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
thina simele abafana bemthwakazi abalecala le-assault njalo namhlanje bethe bezophiwa i-trial date, bebe remanded with i-trial date, bazaphenduka e-court mhlaka 22 bayebengena ku-court number 3.
Abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Trade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu.
Wathi kuhambe kuhle, yes, of course, program siyasithangelele question to what was given to us. Nge-explanation lesithole mbayengani izinto zonke ziba lama-changes angama-circumstances.
Abezanu PF baphawula ugwalo lwabo lweziqondiso zokhetho oluzayo olwe-2018 Election Campaign Manifesto eHarare International Conference Center lamuhla. UZulu weHarare uveze ukudana okukhulu ngemva wayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo kwele-Mozambique ele-Renamo umnumzana Alfonso Dlakama eTshona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Namhlanje abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party abahlanu bamiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Trade Gold kwaBulawayo bethonisiswa icala lokutshaya umuntu. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party laba babalisa uThembani Moyo, uMxolisi Mhlanga, uStanley Moyo, uNtombi Zodwa Sibanda, loSukoluhle Ncube. Bamiswe phambi kwedale likamantshi e-Trade Gold Magistrate, icala labo ladluliselwa phambili mhlazimashumi mabili lambili kuNkwenkwezi. Amalunga e-MRP amelwa ligqwetha umnumzana Abel Dube owenkampani ye-Dube and Associate, umnumzana Thomas Gamure loBlessing Ncube beKhosa Ncube and Partners. UDube uchasisa okwenzakale edale.
Thina simele abafana bemthwakazi abalecala le-assault njalo namhlanje bethe bezophiwa i-trial date, bebe remanded with i-trial date, bazaphenduka e-court mhlaka 22.
Abasakhula be-MRP bathonisiswa besuka phandle kwenkantolo ngemva kokuthola imvumo yesibambiso esingelanhlawulo, njalo bayalilandula icala lokuthi batshaya uMagumise. USibanda uthi yena kazange afake umuntu isandla, wathi esiyafakaza ukuthi uMagumise wadla imali yakhe amapholisa lawo ahle amvalela.
Thina sangena ngokuthi sase sesiyaklema imali yethu, uthi sicela sibisele imali zethu, kwahle kwathiwa singene phakathi selale esitokisini labantwana. Awuyafika $500 wayejonisi association wathi asi-president, so bekhetha amabizo yake besitshoneni kube kwaba-president. Thina lokhu esisala semuva, ubona umuntu wamlayizela ukuthi hambe ejoyini esele stand yona ongela stand.
Uncube uthi uMagumise wathatha imali yakhe edlula amakhulu amahlanu emthembisa ukuba uzamtholela indawo yokuthengisela ngaphansi kwenhlanganiso yakhe yebhatha.
Thina sangena e-central ukuthi siyefakaza ukuthi size sibe sendabeni lesi. Officer in charge wase wathi thina siyadelela siyakhuluma too much. Mina wanjosi association yakhe wandlela imali.
Abasakhulayo beMthwakazi Republic Party basole kakhulu incwadi yesibhedlela ekaMagumise etshengisa ukuba watshaywa mhlazimbili kumabasa, lona icala lenzakala mhlazine kumabasa, bethi amalanga aloshwe kuyo angemuva kakhulu kwelanga lapho uMagumise athi walinyazwa ngamalunga eMthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
umongameli Emerson Mnangagwa uthi idale le Politburo yebandla lakhe leZANU PF lizahlangana kusasa licubungule udaba lokungasuthiseki kwamanye amalunga ebandla leli anqotshwe kukhetho lokudinga abazancintisa ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe ama-primary elections. Umongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi lamhla emkhosini wokuphawula ugwalo lweziqondiso zaleli bandla kukhetho oluzayo. Ole 2018 election campaign manifesto eHarare International Conference Center. Wengeze wathi ibandla lakhe lizalungisa umnotho welizwe njalo lilethele abantu imisebenzi. Ekhuluma emkhosini ofanayo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uchothoze umnumzana Nelson Chamisa lanxa engambethanga ngegama ngokuthembisa abantu imigwaqo yakulezinsuku yamaspaghetti roads esithi ucabanga njengomntwana osakhulayo njalo ibandla lakhe lizamnqoba kukhetho. Umnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee ebandla leZANU PF obekulo umkhosi uthi kulabani abakhonone ngokungavezwa koluhlu lwamabizo abanqobe kuma primary elections njengokuthenjiswa kwabo.
Wathi kuhambe kuhle, yes, of course, program shared sikhangelele according to what was given to us. Nge-explanation esitholile mbengani izinto zonke ziba lama changes usiyangama circumstances. Nge-explanation ekhulunywa ngu-president, boning awuseke kuhambe kuhle. Ngoba indlu ngiyagqibeka ukuthi usifisa wonke umuntu obekhona. Babekwela abanye besingani bebe-disrankled, so befanele ukuthi babe-accommodated lawo. Ujaha sikho kuthi otathileyo ukuthi uhambe ngendlela eqondileyo.
Okuthandileyo kakhulu ukulo umkhosi kuyini? Amazwi akhulunyiweyo ngumongameli.
Well, amazwi engiwathandileyo ngoku one ukuthi uzalandela umkhandlo wakhe ukuthi kulungise wenzenothe elizwe ikakhulu ukuswelakala kwemisebenzi yabantu ngoba into eluhlupho imisebenzi ayikho ebantwini. Manxa ungaba le ndlela yokubana sibiza amabhizinisi abamabhizinisi babe khona abantu bathole imisebenzi baite ngoba kuthiwa ilungile i-free of right ikhuluma nge-right to work but yilo ilungile ngibona ngani alikabi khona ebantwini ikakhulu okwemisebenzi. Yes, then lokuswelakala kwemali emabhanga kuyinxa yokubana akula steps ama-exports angenisa imali ukuthi senebise that sibe the foreign currency. Uma mboni ngani kufanele sibe the foreign currency, kufanele sibe the mali yethu ngoba we are the only country basingekona ku-Africa esingela own currency. Yizinto engizikhangelele ukuthi ngaye ziyakhangelwa mina ebantwini.
Kodwa sibone kulokukhonona kwabanye ngama-primary elections njengomunye wabanqobileyo usuthisekile ngendlela ukhetho lwama-primaries oluqhutshwe ngayo.
Ewana Sandekile, you can't please everybody. Njalo umbonezela ifani uma ngathi mina abantu bengu-5 bemendle ngathi balunguze phansi bangitshela bakubona into engizathola into ezingu-5 ngoba le accident ubiza abantu abathathu uthi bakutshele ngenzakele kule accident uzenza ama-accident amathathu kufanele kube lo munye vele ozasola. Ungabona usifita kula muntu okusolayo
lo umnumzana David Ndlovu ilunga ledale le Central Committee yebandla leZANU PF sixoxelaye eseHarare. Ukusenjalo amalunga edale lephalamende ayisitshiyagalolunye ezansi emaNdebeleni akhala ezimathonsi ngemva kokunqotshwa kukhetho lwama-primaries la. Iziphathamandla zeZANU PF ezakulo mhlubulo weGwanda iningi lazo ezilezikhundla zaphezulu zigcine zinquma ukungemukela impumela yokhetho lwama-primary oluqhutshwe ngempelasonto. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni ongene ngabanqotshwa kukhetho ababalisa umphathintambo wezenzakala ezansi emaNdebeleni. Umnumzana Bedniko Ncube utshalimana waleli bandla kulo mhlubulo umnumzana Rabelang Tweni kanye nomeli wedale lephalamende e-Insiza South umnumzana Malaki Nkomo. Lo mhlangano uthethe isinqumo sokuthi impumela yokhetho lwama-primary ingemukelwa, ngakho-ke ukhetho luzamele luqhutshwe kabutsha. Omunye wabanqotshiweyo kukhetho umnumzana Malaki Nkomo uthi ukhetho lolu alulandelanga iziqondiso zebandla.
Iziqondiso eziningi zangikhona azilandelwanga, like ezinjengokuthi umuntu ufanele abe ngumuntu oyazakala ukuthi ngebandla leZANU PF usuke waba kuphathi okweminyaka engu-5 konke khona kuzafumanisa ukuthi uma kudingisisa izinto ezingazange zilandelelwa.
umnumzana abekezela amadu mafuzo ayo uthi sinqume sethetho ileli bandla siveza obala izanu PF qobo.
Ya yabona ke manje kathi silokho sokusenziwa izanu isisenza ubuzanu bayo amakhalazi ezanu asephuma egcekeni lathesi kathi sebefuna ke manje ukuqala ukwenza irigging akula lapha abakhona badliwe badliwe abetniko labochweni awudlulele phambili asoze sihlale sibisi siloko kulibukhangelwa abantu banye ngokuphela abantu bebanengangaka
abanqotshiwe babika besethesa umlando elinecele lezanu PF LG40 kanye leliphikisayo leMDCT besithi abalandeli babo bavotile kukhetho lolu. Isikhulumeli seMDCT ezansi emandebeleni umnumzana ekhemoyo uthi laba bantu kumele bavume ukuthi uZulu sefuna inguquko.
Lokho ukuthi bakhale bathi mhlawumbe ama-supporters ethu thina abe MDC angabe ivotile abe ivota njani njengoba bekuvota abantu abakuma-structures ayisilo iqiniso and okwenze laba abafana abancane bawini abadala laba beyihlulekile okwesikhathi eside yikho wonke umuntu kumbe ngowezanu usefuna i-change abafana abatsha labo sebefuna utshintsho enough is enough abantu sebehluphekile.
Esinye isinqumo esithethwe kulo mhlangano yikuthi obone ngokuqhutshwa kokhetho lwamaprimary umnumzana Angel Pedro Getje asuswe esikhundleni. Amapholisa lawo ayethezwa umlandu wokuncedisa ukuqilibezela kulolu khetho njalo ibandla lezanu PF lithi selinamabizo labo abasebenzise amapholisa ukuqilibezela. Ngingu-Albert Mncube owendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amakomishini azimeleyo avumelane ukusebenza emanyeni ukuze alwisane lokwephulwa kwamalungelo oluntu ehlukeneyo eZimbabwe. Lokho kuphume emhlanganweni wokuchathekelana ulwazi owenziwe yikomishini yeZimbabwe Human Rights, le Human Rights NGO Forum. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Umhlangano lo wenziwe ngenjongo yokuzama ukuhlanganisa amakomishini lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze bexoxisane ngabahlangana lakho emsebenzini wabo njalo babumbe isivumelwano esokusebenza ndawonye. Unkosikazi Sindiso Nkomo osebenza ehofisini yeZimbabwe Human Rights Commission uyalandisa.
Sijonge ukuthi ama independent commissions nama civil society organizations athole ithuba lokuthi bexoxisane ngobunzima abahlangana lapho kwenzeni umsebenzi wabo lama experiences abo.
Ucommissioner owe National Peace and Reconciliation Commission umnumzana Leslie Ncube uthi kuqakathekile ukuthi njengecommission babambisane indlela le commission yeZHRC ikakhulu khathesi sokuyiwa ekhethweni.
Eziningi indawo zokusebenzelana nama commissions ama chapter 12 esihlangene lapha kobulawayo uzathola ukuthi iNational Peace and Reconciliation sikhangela kakhulu ngokuthula njalo sikhangela ukuthi ama elections uzathola ukuthi kuqhakathekile ukuthi sibambisane indlela le Human Rights Commission ngoba lawo bakhangele nge violation yama rights abantu as we go to elections.
Olwela amalungelo oluntu ekunhlanganiso yeZim Rights umnumzana Musa Moyo uthe imizamo yokusebenza ndawonye bayayemukela kodwa ukhomishini abakhanya balokwesaba okuthile.
Bazama ukuthi sisebenze kuhle ndawonye but kodwa ngiyabe ngibona ukuthi ezinye izinto abantu kuyabe kulomuntu kuyabe ngemva kwawo so ezinye izinto abangeke bezikhulume ngoba ezinye izimibuzo esibabuza yona ama-commissioners bayishiya ilena.
Okunye okuphume emhlanganweni lo yikuthi ukhetho soluseduze kodwa imithetho ekhangela ezokhetho ilokhe ingakalungiswa ukuze ihambelano lesisekelo sombuso esalotshwa ukuthi ngo-2013 nokuthi amahhofisi amakhomishini alokhe eseHarare okwenza behluleke ukufinyelela izizalwane zeZimbabwe ezisemaphandleni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lingakhohlwa ihlelo leStudio 7 Live Talk lamuhla lapho esixoxa ngokulwisana ebandleni leZANU-PF amalunga ibanga impumela yokhetho lama-primaries. Abalezikhundla zaphezulu abaningi bawiselwe phansi kukhetho lolo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte esingweni lingenelani kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. EleBurundi selazise ngokwaliswa kwabemsakazo eVoice of America lo-BBC ukwethula izindaba zawo kulelo lizwe okwenyanga eziyisithupha ezilandelayo ngaphambilini kokhetho lokugoqola isekelo sombuso welizwe ukuze sivumele ukuqedwa kohlandla umongameli angancintisa ngawo. Inani lamazwe alobudlelwano lele-Taiwan elasuka embusweni wele-China likhanya lisehla ngemva kwenyathelo elithethwe nguhulumende walelo lizwe lokuquma ubudlelwano lele-Dominican Republic ngemva kokubona lelo lizwe seliqinisa ubudlelwano lele-China. Intatheli zindaba zeZimbabwe ezisebenzela kwele Botswana zithi akulula ukusebenza bekhululekile ngoba besesaba ukusola uhulumende wakulelo lizwe. Bathi bagcina bekhetha okokuloba ngoba bengazibona sebexotshiwe elizweni njengalokho okwenzakala kwezinye intatheli zindaba. UMartin Ngwenyawo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulehlekana lentatheli izindaba zakuleZimbabwe elisebenza eBotswana, iningi labo likhala ngokuthi umsebenzi wabo awulula ngoba abangeke balokothi abachothoze uhulumende welizwe onguye obapha isinkwa sokunakekela imuli. Uhulumende abaningi abezwekazi le-Africa abemukeli ukusolwa zintatheli izindaba lapho benze amaphutha ngoba vele belemithetho yokuzibopha zingaze zenze njalo kumbe ukuzixotsha elizweni. Ezinye intatheli izindaba ezimbili ezikhulumele Studio 7 kodwa zacela ukuthi zingaqanjwa ngamagama zithi kunzima ukubhala kumbe ukuchwayisisa indaba eziveza ubuchapha bukahulumende welizwe likuphe ithuba lomsebenzi. Omunye uthi indaba zombusazwe bagcina bengazingeni hathi ngoba befuna kodwa ngenxa yokwesaba.
It's not about one another. It wouldn't be, we don't have like the liberty to write about a lot of things such as politically related content.
Enye intatheli izindaba iyavuma ukukhulunywa ngomunye wakhe esithi ukuba intatheli izindaba kwelinye ilizwe kubulala ubungcitshi babo ngoba beloba ngokuthile bethiya okunye okuthile.
Kunzima ukuba umthathi wezindaba nxa uyisiphephele ngoba ubungcitshi bakho bonke obusebenzisi ugcina usesaba ukuthi ezinye izinto ungazikhuluma kumbe ungaziveza kuyini okuza kwenzakala kuwe.
Intatheli izindaba ziyavuma ukuthi uze uhlaliseke ungaphandle kwelizwe kumele ulobe indaba ezinambithekayo kumbuso walelo lizwe hathi ukuchothoza. Kumbe bahle bakubone kungcono ukuloba indaba ezifana lezemidlalo ezokuzilibazisa ezempilakahle lezinye ezingangenelani lezombusazwe ezingasoke zikhube uhulumende walelo lizwe. Enye intatheli izindaba umuyi uRodrick Mukumbira waxoshwa kule Botswana ngemva kokuloba udaba lobonakala engathi luhoza uhulumende weBotswana. Udaba lwakhe loluphathene lokuxotshwa kwabathwa endaweni egcina inyamazana zendle eCentral Kalahari Game Reserve. Uhulumende wathi abathwa kumele be kicho ukuze bayihlala labanye abantu lapho ukutholakala ukudingala empilweni okufana lamanzi kanye leyinye intuthuko. Kodwa umkumbira Waloba udaba lokuthi uhulumende uyaphosisa ngoba efuna ukukhipha abantu ayiCKTR asale esemba amatshe aligugu amadiamond. Kusenjalo intatheli izindaba zeBotswana ziyethule umbiko zicela uhulumende omutsha wakamongameli uMkhwesi Masisi ukuthi aguqule imithetho encindezela umsebenzi wabo. Njalo bacele uMasisi ukuthi aphakamise izijeziso zokuncitsha amaphepha ndaba azimeleyo ibhizinisi kahulumende besithi lokhu sekudale ukuthi iningi lilahlelwe imisebenzi njalo abanye amabhizinisi ezindaba avalwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSagabron kwele Botswana.
Abantu eHarare livese ukudana ngokutshona kwayekhokhela elinye lamabandla ezombusazwe aphikisayo eleRenamo umnumzana Alphonse Dlakama besithi kungasibantu beMozambique kuphela abalahlekelweyo kodwa isigaba sonke sengezansi yeAfrika. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UDlakama obhubhe ngolwesine mhlaka 3 Nkwenkwezi eGorongoza ubikwa ethethwe isifo sechukela. Omunye wabaphatheke emikhankasweni okulwela ilungelo loluntu owe Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi imfa kaDlakama iyadanisa.
Into yobuhlungu njalo edanisayo elusizi eyokufa kumkhokheli owayekhokhela i-opposition party yaseMozambique u-Alphonse Dlakama, ngoba ngisakhumbula nje sisakhwela u-Alphonse Dlakama kwakunegama elalisesabisa ungalizwa likhuluma endabeni ezinizokumbusaze.
UKudzai Zwinabashe oyintatheli zindaba esebenza ezimele uthi ukubhubha kukaDlakama kuzophazamisa indaba zomanyano ezikade seziphakathi kwebandla elibusayo leFrelimo leliphikisayo eleRenamo eMozambique.
Laba bantu kade sebefike esimangweni sokuthi sebekwanisa ukuthi bekhulume bezwisisana. So asazi ukuthi kuzohamba njani phambili ngapha between amabandla abo ukuthi azabamba ngelinye azabambisana besiya phambili kube nokuthula elizweni. Ukuthula yinto ebengani iyaswelakala elizweni leMozambique ngendaba yamalunga la amabili elibusayo le-opposition yakhona. So ubhubha kukaDlakama into edanisayo and echiya uzulonke engakwazi ukuthi kuzophela ngaphi endabeni zokuthula elizweni labo.
Omunye osakhulayo ebandleni le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa umnumzana Ostalos Gift Siziba uthi kumele zihlonishwe izivumelwano ezachiwa zenziwe nguDlakama lohulumende.
Ufa kwakhe ke kuyaveza kithi ukubana qhakathekile ukubana ke laba abakuthatha ngemva kwakhe babe loku advansa lokhu kwavunyelwana ke kusivumelwano seRome ngo-1992 mayelana ke la mabandla aphikisayo lebandla elibusayo leMozambique.
Umuyi u-Alphonse Dlakama ukhokhele iqula lebutho leRenamo ebelilwisana labebutho likahulumende eleFrelimo kumpi yomdeni ebesineminyaka leminyaka eyaqhamuka ngemva kokuthola kwalelo lizwe uzibuse yadonsa kwaze kwathise kulotshelanwe phansi isivumelwano sokukhumisana umlotha wasebumba ibandla lakhe eliphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Kama.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kuzacaca ngesonto ukuthi iqembu leDynamos lingabe selivuke khwathu yini kusigaba seCasi Lega Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leDynamos linqobe kumidlalo yalo emibili edluleyo ngemva kokwehluleka ukunqoba kumidlalo yesikhombisa elidlale ekuqaleni kwesizini. Njalo inkokheli zeqembu zikhuphe umbiko zibonga abalandeli balo ngokwanda belokhu belisekela ngesikhathi lisaqhuba nzima. Umlandeli weqembu yeDimbare uNyasha Chiweshe uthi yebo kuhle ukuba leli qembu seliqale ukunqoba kodwa kuzacaca ngesonto lapho elizadlala khona leli Harare City ukuba selivuke khwathu na.
Iqembu lethu leDynamos ukuthi ngize mina njengesupporter labo ukuze ngibone ukuthi isizikhavile kusumele beprove egameni leItapi khona nini ngesandla besaziyaharare city from egameni yaleharare city ukapheza zakala kona ukuthi hayi team isiraye but okwamanje angeke ithi isiraye kwezi akwazenge nemsebenzi ngayiwa futhi siqala ukukhompina so somile siqala ukubona ngani igame liye khona kesandi kwezi idaba
imidlalo yeCastle Premier Soccer League evile chumi iqala kusasa ngomgcibelo lapho iqembu leRentals ezemukela khona ile FC Platinum enkundleni yeRufaro iqembu leNicro lizadibana leChapungwe enkundleni yeAscot iqembu leChicken Indo nalizancikilana leLebulawayo City ngaseLuveve kuthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leLiyada ngasePawpaw kweminye imidlalo yangesonto iqembu leHighlanders lizadlala leZPC Caraiba enkundleni eBarber Fields iqembu leShapane Mind lizadibana leCapes United ngaseMcLass iqembu leTriangle lizadlala leLebulawayo Chiefs kuthi iqembu leMtare City Rovers lizadibana leBlack Dinos ngaseVengere ngiyimele istudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Woza Friday namuhla sileqembu leConquerors Africa lona elicula ingoma zokholo edolobheni lakobulawayo. Asizweni bexoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda.
Kunaluhlelo sililethela abaculi abathile maviki wonke kulijabulisa abalaleli lokuthi libazi namhla sithe sizwa amaphimbo amnandi avela ku Conquerors Africa.
Sanibonani balaleli, igama nguLindelwe Mangena, ngihlabela i-first tenor elesoprano Conquerors Africa. Conquerors Africa iliqembu likakhaphela leli elihlala koBulawayo. Sesibe sonke for 12 years sicula njalo endaweni ezithiyeneyo. Conquerors Africa kuLindelwe Mangena, Thabani Ndlovu, Mayonga Mangena, Vumizulu Mangena, Sengelo Ntonga, Logabele Masina, Lovuyisile Mathe.
Zizo una risona momo korong ata gore
ikambuleli seli dumeka kakhulu abantu abaningi umculo wabo abakwazi ukuthi bangawuthola ngapi vele ke mnuzana Mangena lilamadlalade amangaki.
Iqembu leConquerors Africa lilamadlalade amabili lokuqala kuthiwa ngongcwele elesibili kuthiwa ngozulu khalami okwamanje sisalungisa ukuthi siwafake kwi-inthanethi lawa madlalade sungafaka ku-iTunes laku-Spotify sizaqeda sokusithizana siqeda ukwafaka kodwa kwamanje ngicela wafuna amadlalade lawa liyasikhonekta ku-Facebook Conquerors Africa, Instagram Conquerors Africa.
Kuma mlaleli sikuhlelo Woza Friday leqembu le Conquerors Africa ngomculo wabo lohlonzi wengoma zokholo. Kuba kuhle ukuthi abaculi bacule ingoma ezimnandi kanje njalo babuye bancedise labo abaswelayo.
Iqembu leConquerors Africa kanye ngomnyaka senza i-charity concert yoku-raise ama-funds for abantu abaswelayo. NgoDisemba nyaka ophelileyo senze i-concert le-Reality 7 iqembu la-South Africa. Lo nyaka sizalazisa kodwa sizayenza le-charity show.
Kona ucula kanje kakulula. Xa ngisithi lami ngiyazama ngiyakhanywa. Abanye abantu bathi ngihlabela njengexoxo. Kuyini elingangisiza ngakho mina labanye abaningi abafuna ukucula ingoma lezi?
Ilizwi esilalo for amajaha afuna ukuhlabela i-acapella ukuthi umthandazo ukupractisa lokuzimisela lokufunakalayo kuphela lokuthanda abantu nokuncedisana nabantu yikho kufunakalayo.
Sibonge ke uEzra leqembu lamaConquerors Africa olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulandela. ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.